Umkhankaso ubusuqalile kakuhle njalo sisenza ama door to door ama ward wonke awenkayi South. Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga awezanu PF asehamba edabula ama poster njalo kugoqela labo asebesebenza lezanu PF kodwa bezenza ama candidate awe Citizens Coalition for Change abayibo ababhalelwa amaphepha okungekho emthethweni. Labo abadabula amaphepha batholakala ku ward 25, ward 14, ward 16, ward 20, ward 23. Onguye esikhangele uThabe ngukansila ku ward 25 uMduduzi Siziba. Uthi labo abayibo abancintisana laye ngokufanayo kwenzakala into efanayo ku ward 14 lapho esilobaba uLaxon Chuma onguye icandidate ye Citizens Coalition for Change. La ku ward 16 lapho ule candidate yethu uStephson Khumalo laye uyakhala ngalabo abadabula amaposta. Kuthi njalo la ku ward 28 lapho esilobaba obizwa ngokuthiwa nguNobuthelo Moyo laye uyakhala ngokudatshulwa kwamaposta kusenziwa yilabo asebehamba lezanu PF bencetsana lezanu PF ukwenza lokho uganga. Ku ward 20 okulomama uDuduzile Ncube la ku ward 21 okulomodius Fuzane la ku ward 30 okulobaba uNdodana Mpofu la ku ward 22 okulobaba uMateo Ncube labo bayakhala ngokuthi lapho abahamba khona befaka amaposta bayabelandelwa ngamalungu ezanu PF behamba bedawula lawo maposta. EKhomayanga lasemkalati lapho eslow councillor wethu ka ward 27 uSithelo Dlodlo bakhala ngokuthi kulabantu bezanu PF abahamba besethusela abantu ukuthi lingavotela iCitizens Coalition for Change kuzaba lempi lapha eZimbabwe. Leyo zozindlela zokwethusela, akulanto enjalo ezayenzakala. Abantu abahambe bayevota bekhululekile bengela kwesaba.
Bakhona yini abesifazane abancintisayo njalo ungasitshela ukuthi liyabasekela yini ukuthi bathole izikhundla?
Silabo mama ababili abancintisayo ukuba ngama councillors enkayi South. Silo mama uAngel Rose Banda Selepi otholakala ku ward 17, siphinde sibe lo mama uDuduzile Ncube oku ward 20. Ngithanda ukukhuthaza abantu abaningi ikakhulu abangomama emdlawuzweni Power 1, Power 2 nesesemba laseguqeni Jingeni Machuzula lasenkunzini ukuthi lapho okufake khona umuntu ongumama sihambe sonke singabomama siye kuma ngemva kwakhe simsekele umama angene ekhansilini ngenxa yokuthi nguye umama ozawemela izikhala zabomama bonke enkayi South. Le ndubo zonke ezibhekane labomama lemizi yonke nje etholakala enkayi South jikelele sesiqalile ukwenza ama workshop awokufundisa omama abalesifiso sokukhokhela bengena ezikhundleni besiba ngokhansila. Ngikhuluma nje ngesonto edlulileyo besile workshop enkayi yokufundisa omama abalesifiso sokuphatha besiba ngokhansila. Engithanda ukuthi ngiyukhuthaze inkayi yonke jikelele ngiyokuthi singene emkhankasweni kulokuthula sibambane sibe munye njengamankayi amahle. Okombangazwe kuzadlula kodwa inkayi izahlala iyinkayi yinye kungakhethelekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kwezombangazwe.